Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 26 kumpandula 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa akekho ofileyo.
Oqala imali leyo ukuthi sizayiniwa. I see imali esivele siyikhalela, I see imali eyenze sase sakhalala umsebenzi.
Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo kodwa ababalisi bathi lanxa kunjalo lo kabasoze babuyele emsebenzini ngomvulo.
Siyasibingisa ukubana uhulumende kaMnangagwa usebenzisa umthetho ukuhlukuluza inkokheli.
Amagqwetha omeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamombe asecele inkantolo yeHigh Court ukuthi imkhulule. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo akekho ofileyo. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi kulabalichumi lane njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 7787 kuthi inani lasebephephile likhwelela yaku 6057. Asebefile bona balokhu bengamakhulu edlula amabili 227. Abalokhu begula bayinkulungwane elamakhulu amahlanu lantathu 1503. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayisigidi phose ezintathu 2.6 million njalo wabulala abafika phose isigidi esisodwa 989,921. Ngokucho kwe Johns Hopkins University. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe zonke iholo ukuze zenelise ukuziphilisa njalo lababalisi labo benelise ukubuyela emsebenzini ngomvulo. Ugatsha lwePublic Service Commission lwethule umbiko namuhla lusithi imali lenge ukuncedisa nje izisebenzi kusakhulunyiswana ngodaba lweholo. Luthe njalo izisebenzi lezi zizathola imali ngeviki ezayo mhla ka 2 kodwa kalujongo ukuthi imalini. Umbiko lo uza ngesikhathi ababalisi sebenqume ukuthi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo nxa bengengezelelwanga iholo labo lalinganale $520. Inhlanganiso zababalisi zisole umbiko wePublic Service Commission lo zisithi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi wengezelele izisebenzi iholo kodwa engathi ukuthi ngemalini. Ngokunjalo zithi ababalisi kabayi emsebenzini ngomvulo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Asingayiboni okwesibili asikwazi ukuthi imalini ibinganani ibuya ngayiphi icurrency and siyazibuza ukuthi and vele bayinego negotiate lo bani baze bafisa bathi bona sebezayifaka imali beyifaka imali so thina sithi lokhu akusenzi sicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatatazelayo sisazazela ukuthi ngemande sizafika thina sithi hayi sinokuqala siyibone ingene emabhenki ethu sikudingisisa ukuthi ivele iyenela yini imali yakhona
ngamazwi acacileyo lithi lina kalibuyeli emsebenzini ngomvulo
thina sithi asibuyele emsebenzini size siyibone leyo imali yakhona ukuthi ivele imalini inganani
uNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe amazwi yakhe agcizelelwe ngunkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Okuqala imali leyo kuthiwe sizayinikwa, I see imali esivele siyikhalela, I see imali eyenze sase sakhalala umsebenzi. Imali le ekuthiwe sizayinikwa ayikhulunywanga lokuthi yimalini, kutshengisela ukuthi yindlela yokuthi ababalisi bebuyele emsebenzini sesiphakathi bese sibona siphiwe okuyimadlana nje ngeke usenelise ukuthi siphile iviki nje eyodwa. Thina esikukhalelayo ukuthi uhlale phansi kukhulunywe ukuthi hayi sizalinika i-$520 eyiyo savumelana yona ekuyiyo esasiyihola ngo-2012 oyiyo esiyifunayo ukuze siphile lathi njengababalisi njengabantu abahloniphekayo emphakathini.
Ngokunjalo lima ngokuthi emsebenzini kalibuyele
imali le abasithembisa yona nxa ingafikanga i-$520 asibuyele emsebenzini. Imali ezasenza sibuyele emsebenzini yi-$520 ezinye lezi ezincane azenelisi ukuthi zisiphilise so ukuthi singathi sebesijikile amasenti amancane angayenelisi lokuthi sithenge ukudla lokuthi sithenge impahla zokugqoka lokuthi sithe siphile lezimlemuli zethu sibhadale lokhu lalokhuya nxa ingafikanga i-$520 asibuyeli emsebenzini.
UNkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu laye othi uhulumende udlala ngababalisi.
I-Public Service Commission ikhuluma engathi ngumuntu odlala ufeja-feja. Nakuphela kulomhlangano ngokuvele kuphelileyo obekumele baqume khona ukuthi bayengeza naye iholo kubehhashi leli esesengezwa ngemsamo liholo elinjani ngakho lokhu asikwazi thina ukuthi uqheleni nephepha lakhe ukuthi uza kungezelela njani uza kupha abantu malini kangasichazeli singeke sibe yingxenye yokufakaza lokho ade akuloba kuyinto yakhe okumele ayiqondise lezisebenzi kathi ke thina-ke njengesihlanganiso yababalisi kasikuyemukeli ukwenza kwakhe lokho ngoba kusipha umbono otshiyeneyo ngendlela asiphatha ngayo ungathi uziphatha engathi kuyeyisa inkundla le ye-MJMC mhlawumbe yibo nje engathi usibona singasi bantu balutho.
UMnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yeZimta kasenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isikhweze isicelo emthethwandaba weHigh Court esokuthi umeli weHarare West edale lePhalamende njalo elilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe akhululwe. UMamombe uvalelwe ngumantshi okwamaviki amabili ejele leshikurubhi ngolwesine ukuze ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukuthi ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle na andubana icala lakhe lithoniswe. UMamombe labanye bakhe ababili uNetsai Marova loCecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Isigodlo someli weMelika kuleli sona sithi nxa uhulumende ewahlonipha amalungelo oluntu njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa ku-United Nations ngolwesine. Icala eletheswa uMamombe kumele lesulwe njalo akhululwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
Akusidanisa kakhulu ukubana izikliwe lamasela anjengabomfumira labonguwaya lamadodana kamnangakho kuyibo abatshontshela ilizwe leZimbabwe baphandle kube sokusithi laba abasula ukutshontshwa kwempahla kaZulu ama-public resources kube yibo ababothwayo.
Simuzwe khuluma ku-United Nations kuliviki ubaba uMnangagwa esithi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, amalungelo abesifazana, kanti njalo useugcilisile umbuso wentando yeningi esingathi yidemokrasi elizweni.
Mnangagwa ngumuntu oyisikliwi, ngumuntu ohlukuluza abantu, ngumuntu ololunya, ngumuntu olohulumende ojabulela ukubana abantu beZimbabwe behlala bekhala.
Umnumzana Mlungisi Dube ulwela amalungelo. Amalunga ebandla lezaphu labalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipra kanye lemuli yakodabengwa bahlangene namuhla besenza umcimbi wesikhumbuzo sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Isikhumbuzo sikaDabengwa, yena owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe enyakenye, uqhutshelwe emzini wakhe eNtabazinduna. Abezaphu bathi kwakumele basebenze ngoncwabakazi kodwa bavinjwa umkhuhlane we-COVID-19. Umfowabo kamuyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthe baqhube isikhumbuzo lesi unkosikazi Dabengwa engekho ngoba wavalelwa umkhuhlane lo ebhilithi.
Kodwa izihlobo eziningi ikakhulu ezeNtabazinduna bakhona babuyile benivetha amazipra akhona abezaphu bakhona.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthe bebezolungisisa lapha umuyi alele khona.
Besizimisele ukuthi alubana kugcwele izaphu yonke lapha indizipra yonke ikhona, kufanele abana kukhona, but ngelanga mhla kuyikuthi umkhuhlane usudedile usuphelile. Lentemba sizaba banenge sizoyenza isikhumbuzo lapha size sifulale lezinkomo esikhumbula iqhawele.
Umnumzana Lwazi Hleza ongumgcini sihlalo ohlangothi lweZipra uthe abenelisanga ukufaka amaluba ngelanga lomngcwabo, ngakho uthi umcimbi lo ubaphele lothuba lamhlanje.
Sasize kuqala injongo iyikukhomemoreta sizosifune ukuyiphose kuyenza kungumhla ka 10 August ngeHeroes Day. Sehlulwa, singathi sehlulwa yikorona ngoba amapholisi abajayi ngenxa yekorona asingezake sizofika.
Usabhuku wesigaba lesi umnumzana Thembani Mpofu ubonge abantu abebebuthene bekhumbula umuyi.
Wasenzela uDabengwa wasifakela inethiwaya lapha yabhoda right wathi ucingo. Sesazisabiya ngamahlahla nje bona amahlahla la ukuthi imbuzi ingangeni phakathi. Hayi, khathesi siyabonga nampa ababuyile bazesi.
UDabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngoNhlangula nyakenye evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela mamba wakho wembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zemaphandleni eNyakatho lasezansi yeGwanda seziqalisile ukuzakhela amadamu ngoba zisithi akulalutho olwenziwa nguhulumende ukuqeda udubo lwamanzi ezibhekane lalo. Walbert Ncube uyalandisa.
Iza kamizi machi ya machete enekwa na North zipakati kukwaka itamlesi swanke Jonas zisuge la pansi huuza zikaito tukulo kusilela kwa manzi kulumango umisagazi West 27 wete gilele kulinda kule viki watola iza kamizi bambi ikaza kulituli ukala ipi ili focholo umunyo iza kamizi lezi mze na John Makuto utisewe zile ngukamba imangu mide Iza kamizi machia sezikepe imkelo Zaka mula lezitasa Zapina njalo za kula la macho kwa kambundu Umnumza na aset piri Ezi nisa kamuzi Uti kwanke loku bazinze lengezabo Jalo kufeza kuzinigila kwa abo Jengis kaba
Katesi challenge sesila yoga kulu Indaba sivile iskuku kena utikona Utu ngalvan hulmendi ya fagi sandla saki Kusamende listing la matona
Amazu kapiri akuzelelo mkosaza na sposiswa nsisiyo yana otu wafuna pose mkulu ngalezi mbili sesamende uze baku mbundu
Sile zandezi mfichani msebe nzwetuye pambili uti mbena singatola isamende la manzi uti saki mbundu lo pili tonga singeti sekwenzeni itamletu mba manzi suwa tola yo ema ngwenu mute anyo lile ungasenza sibele mkushani
Omnumza na tulani piri Olilunga le komiti abazali lababalisi esikolo semachia uti byabethusa ukuvula kwesikolo ngalesi sikhathi bengilamanzi
lesitshala uvalo xa bekhuluma ngokuvula kwezikolo ukuthi isikolo sona vele siza kwenzani asoze sivalo yini ngemva kwalokhu belade sivaliwe ngomkhuhlane lwakhe okhona kathesi ngoba kathesi lo mkhuhlane wecorona and ufuna amanzi kathesi sinamanzi asili kungamemetheka umkhuhlane umemetheke wecorona umemetheke wesihudo ngoba silani asilamanzi
uzobhuka emachiya umnumzana Jones Fanda ugcizelele wathi njengesigaba basengozini lokubamba igciwane le-coronavirus ngoba izakhamizi minyana lapho zidinga amanzi
udubo lwamanzi esigabeni lukhulu kakhulu ngoba asizuzi manzi umgodi esilawo munye njengoba khathe siphakathi kwenkinga yomkhuhlane lokhona uyathola ukuthi abantu balayinile khonapho ayashota la manzi khonapho
izakhamizi mafuke kwanda south lazo ziphakathi kokwakha idamlazo eladilike emnekeni edlulileyo omakhelwane egungwe labo bathi sebebona ungcono ukuthi baqokane bazilungisele idamu labo eselineminyaka ladilizwa lizulu ukwakhiwa kwedamu elikhulu elethula imanyanga entebhe elikhangele ukuqeda udubo lwamanzi kulumango kumilo kwamanje ngenxa yokuswelakala kwemali yemizamo yokukhulumisana labogatsha lwamanzi olwezimbabwe national water authority yehlule kodwa bahlezi besithi bazimisele ukulungisa amadamu adilikayo ngivele umsakazi we-studio 7 ngisemachiya ematsheteni ngu-Albert Ncube
Siyabonga Albeta siye kuhlelo lwabesifazana silosithandekile mhlanga
siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uzithandekile mhlanga namuhla sixoxa nonkosazana Kwanele Bhangu umsekeli kanobhala webandla le-MDC Alliance wobulawayo sihlaziya izithathelane lokhetho lwamabhayi elections kanye nesinqumo esokuthi kuncintise owesifazana ukhetho lokudinga ukhansila kaward 8 kulandela ukubhubha kukakhansila Ronnie Mudara oyephethe lesi sikhundla thina njengebandla le-MDC Alliance elakobulawayo likhokhelwa ngu-Nelson Chamisa sihlale phansi njenge Park sakhulumisana sile sihlangene iwomen imain le youth sasuka lapho sahlangana njenge executive sabonisana ukuthi njoba uward 8 ube khokhelwa ngumama so senza sinqumo bani sonke savumelana ukuthi le iward kumele ibuyele kubomama yikho esikukhangeleleyo njalo lokhu sikwenze sikhangele ukuthi asifuni kuphambanisa lapho okungabe kungene khona omama elethu ibandla liyanakekela kakhulu ukulinganiswa kwamathuba sikhangelele umama ikakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izikhathi eziningi omama kabaphakanyiswa yikho elethu ibandla liyathanda ukulandela iconstitution njalo elethu ibandla lafonywa yilabor party ilabor party yayivele ikhangele ukuthi kumele kuphakanyiswe omama labo bangene ezikhundleni so sikuthethe ngalesi sinqumo ukuthi njoba ibandla lethu livele labunjwa likhangele ukuthi omama kumele baphakanyiswe sile sinqumo sokuthi sifake umama futhi njalo siyakunakekela kakhulu vele umama asinilahlisi ukuthi siye phansi ngakho ama councillors ethu vele kobulawayo malutshwana angumama bangu 8 kuphela so isinqumo sethu vele siyamukeleke masinya indaba zokuthi sikhangele ukuthi umama kumele aphakanyiswe
isigaba sakobulawayo sesilungiselela na ukuncindisa kukhetho lwama-by elections kulandela ukuxotshwa kwamalunga enu ekhansili lephalamende ngumkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe libona amathuba enu enjani
nxa sesikhangele amathuba okuwina nxa singangena ku-by election thina hayi thuba vele asethuki lapha kobulawayo siyakwazi ukuthi uthoko nje umakhuphe sidlula sicithile phezu kwakhe nxa sikobulawayo thina asethuki sikhangelele ukuthi siyanqoba sibili njalo sikhangele ukuthi vele ku-by election nxa kuvuma siyangena ku-by election okwakhathesi asilandaba layo uthoko ngoba thina usekelo ibulawayo iyayithanda iMDC Alliance ekhokhelwa nguNixon Chamisa vele ababuyeli emuva noma exotshile nje kwenza izaba nje
liza kwenqabela njani njengesigaba ukuthi kungancintisi abantu ababili abebandla elifanayo njengalokhu yanisabona kusenzakala njalo singabona abanye besuka yini kubandla lenu abaseleyo selimanyene yini
ngazake ngikhulume kakhulu ngokwedlulayo lokuyana ukuthi kwangena ama double candidate thina sesingenye iprovince engenileyo iprovince entsha iprovince ekwaziyo ukuthi umsebenzi kumele uhambe njani sichanyele sibili ukuthi siza kumela ukuthi kungangena ama double candidate ngoba okokuqala siyahlala labantu phansi sikhulumisane labo yikho esikwenzileyo vele ekuqaliseni njalo sizawakhangela wonke amaphepha awomuntu ozabe mele angena lapho kasoze siphambanise kuningi esizakwenza nje okunye engasoze ngikutsho lapha ukuthi singakwenza njani kodwa siyathembisa ukuthi akula ama double candidate azangena lapha kobulawayo abantu abaningi abakhosileyo besiya kumakhuphe ngabantu akade bevebe lama position njengabona ababili abathathu ama MPs labanye nje esingathi umbengxe ngumkhansila ngoba kasikabili labufakazi obugcweleyo kodwa lokho asikho ukuthi abanye bahamba ngokuthanda abanye nje babe sesabela ukuthi njoba kade sebengani batholile ukuthi bangene lapha but inhliziyo zabo siyakwazi balathi abasoze vele baphunyuke kuthamisa ngoba lapho kungenwe khona kuchamisa akuphunyukeki bazama ukuthi abanye kuthi bahambile kumagubhe bahambe ngamabizo but inhliziyo zabo siyakwazi sisebenza lapho ngoba siyakwazi kuningi esikutholayo from those people abangathi bahambile bona bengahamba
leyo bekuyingxoxo nonkosazana Wanele Bhango umsekeli kanobhala webandla le-MDC Alliance kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami osithandekile
Siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa nguChris Gande
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezicina zisiba yizigebengu silomnumzana Difa Wajabi Bhango
Kala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga babukande ukuba ehlelweni lakho.
Ungasitshena ngodaba lolu esizwa kuthiwa izalane zeZimbabwe eziningi ezivakatshela khona ngale zihlale khona ngale zigcina lazo zingena ebugebengeni osobubhahile khona legoli.
Kulusizi kakhulu babukande ngoba into leyi iyadumaza kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungumuntu kufanele ukuthi ubekwazi ukuthi awuzizalanga wena wabe wedwa. Ubekwazi ukuthi ulabafowenu ulabodadewenu uloyihlo ulonyoko ulobabamkhulu wakho ulogogo wakho osala edumele kakhulu noma sekuthe kwenzakala into engalunganga ikakhulukazi ethinta impilo.
Kahle kahle kuyini khona okukhanya kubangela ukuthi inzalo yeZimbabwe ifike iphathe impilo kabuchapha kangaka?
Okusuke kubenzima babugande ukuthi isimo somnotho lesimo somsebenzi nepressure abasuke besiba layo mhlambe okunye kuyipressure evela kwizihlobo nepressure evela ebanganini ukuthi nxa ukhangela mhlambe uthole ukuthi umuntu elangena lonke isikolo namhlanje usedriver imoto enhle ukuthi uyazwa ngale khaya babebuza ukuthi awukati wena wahamba egoli enjani leyo awudumezi lutho awenzi lutho. Kufanele ukuthi into leyi babugande kube yisifundo ngitshelwa abazali abasekhaya ukuthi bayenelise ukuthi nxa bebona abantwana bengayeneli supporta kahle ekhaya bababekezelele bengabafaka ipressure enkulu kakhulu ngoba yiko sekugcina sekusenza ukuthi abantwana bagcine sebesenza izinto abangafanelanga ukuthi bazenze.
Khona kuyayenzakala ukuthi umuntu asuke ekhaya engumuntu ongela ngqondo yokwenza khona okwagcina ekwenza eSouth Africa. Kuyaba kuhambe njani?
Ilizwe leSouth Africa lilizwe elidinga kakhulu umuntu oyenelisa ukuthi abe nonembeza njalo umuntu ayenelisa ukuthi azikhuze ube lokuzikhuza enhliziyweni. Nxa ungelakho ukuzikhuza enhliziyweni babugande nxa ulelani ilizwe lilizwe engaphila kilo okweminyaka edlula amathuba amabili ngihlala khona ngafunda khona isikolo ngahlala khona njalo baningi abantu engibaziyo abasuka ekhaya bengekho kuleso simo kodwa ngokuyafika kulelani ilizwe leliyana ngenxa njalo yokuhlanganyela labangane abangafanelanga bagcina bekwenza ukuthi ucina ususenza lokhu okuyabe kuwukuthi ongafanelanga ukuthi ngabe uyazenza. So kulokwana kulomthelela omningi kakhulu njalo le pressure nje ye environment ukuthi iningi ngithemba ukuthi liyazi ukuthi abantu base South Africa bahlala ngokurenta nxa bephila ngokurenta inyanga nxa iphelile uma standard uyabefuna imali zakhe zokuthi kupata le rent kube njalo kube sokuthi ama pressures ukuthi kufunakala lokhu nalokuyana kusukeke kube sokusenza umuntu ukuthi agcine athathe izinqumo ezingalunganga. Ngokukhuluma njalo babugande ayisiko ukuthi ngiqhuquzela ukuthi noma ngithi ngizama ukuthi ngipende ubugebenga ukuthi kube into emhlophe kodwa ke lapha ngizama nje ukuthi ukwenzela ukuthi labanye abangakuzwisisiyo ukuthi into le isiqalo sakhona siqala ngapi isizwe sakhona siphelele nga. Kodwa ke mina engingakutsho ukuthi abaningi bakhona abakubona ukuthi bona labo abagcina besenza ubugebenga iningi labo nxa bengayanga ejele baba nenhlanhla babojwa abaningi bakhona bagcina belahlekelwa ngumphefumulo.
Hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Amagama engingachiya babugande ikakhulukazi engingachiyela abantu abadala abantu abadala bengizama ukuthi bengicela kakhulu ukuthi isicelo engilaswe ukuthi abazame ukuthi abantwana babananzelele kakhulu indlela abaphila ngayo noma indlela abenza ngayo izinto. Ungabona umntwana wakho esethenga izinto ebuthumu buthumu kodwa ke ungakazi umbone ehamba esiyasebenza kodwa umbone esethenga izinto eziningi egqoka impahla ezidurayo awukuhlalela iphansi ukumbuza ukuthi mntanami lezi mpahla lezi uzithatha ngayo ngoba nxa singakwenzi kungikhwala singakulandeleli ukuthi sike sibone ukuthi abantwana siyabakhuza izinto zisanda kuqalisa kuzaqhubekela phambili ekugcineni uzavuka umlahlekele lo mntwana usalela lezo mpahla ezingasoze zikusizeka lutho kodwa ke uzabe ungaselayo umntwana ongowakho emhlabeni. Ngiqhuqhuzela kakhulu lokuthi abantu nxa kuwukuthi mhlambe omunye umuntu oye wafika kuwe mhlambe enesikhalazo thize mhlambe kulezinto noma mhlambe athi hayi ndoda bengicela ungicacise lapho kwensukwana ezimbili asingamenzi inhlekisa lowo muntu othe wabuya wacela uncedo ngoba singamenza inhlekisa lwana umuntu lwana nguye osesezagcina ekugcineni ephuma emgwaqweni esesiyabona umuntu othelefoni ambambe inkunzi amthathe lefoni ngoba ezama ukuthi adinge imali yokuthi ayibhatale irent.
Siyabonga mnumzane. Lo ke bekungumnumzana Difa wajabhi bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhulitane ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuzikezayo lilayo.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. ukuzipheta ezo suku sikhangele ebezihamba phambili kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo akekho ofileyo. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo kodwa ababalisi bathi lanxa kunjalo kabaye emsebenzini ngomvulo ngoba abakabikwazi ukuthi iholo labo lengezwe ngemalini. Amagqwetha omeli weHarare West edalele parlamente unkosazana Joanna Mamombe asecele inkantolo yeHigh Court ukuthi imkhulule. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngontungamili Nkomo.